Sindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 Lwezi 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. I am a member of the National Budget.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama ezinjengama-drink ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo.
Elezimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Umncintiswano wemidlalo yenguqu e-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamela izigaba ezijeneyo edale lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare. Wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-National Budget yomnyaka ozayo. Unumzana Jacob Mutenda, umsomlomo wedale lepalamende, uthi kube liphutha okwenzakale namuhla. Umutenda uthembise ukuthi amalunga edale lepalamende azanikwa amafutha epetulo njengenhlala yenza. Kodwa amanye amalunga edale lepalamende athi kunengi okubahluphayo. Bathi sebexotshwa emahoteleni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukubhadala imali efunakalayo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana kuCaca Bhulu omele inkulumane edale lepalamende.
Last week, lapresident edale khona eParliament, sitshelwe ukuthi akula ma-fuel awokuphendula. IParliament libe problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispensha ngu-Minister of Finance. So, okuphila kuzenza ukuthi izinto eziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu. So if you are in the example, we the Friday, the Friday, so into the cut as well, this week we are going to have a post-budget committee meeting, but again, I will assume we are going to have a show with you to do medicine finance for this week, and everything again, there is no guarantee that we will get this year.
Ikuvele kuyimalini ukuthi umuntu ajayele imota yakhe esuka koBulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa ukuthi kungabhadalanga idale leParliament?
Ngibonile ngani ukuthela ifull tank emotweni bekusenge imoto yakho ukuthi inganani, on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. It will cost you another $100 to come back. So it depends on ukuthi ungafika eHarare nako ubhoda kangakanani. Roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, we have a lot of people who are going to attend the meeting. So it becomes extremely difficult to execute your duties. If in those Oshala, you know, that's over, you know, the Akatas.
Unuzana Kaka Pulu, Umele Inkulumani et the Parliament, Pestokalae Ego Bulawayo. Zimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi eCaribe ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamuleli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ebona ngohlelo lwamanzi eZambezi River Authority balobele inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company bebazisa ukuthi leli nyathela lithethwe ngemva kokuba eZimbabwe selisebenzise amanzi edlula isilinganiso esivunyelwane leZambia. Ukumisa ukupheka ugetsi eCaribe South kwenzelwa ukuthi kungancitshwa yonke iCaribe, kunanzelelwa futhi ukuthi kungekelwa ukusebenzisa ngendlela amanzi aseleyo kuyenzeka aphele masinya. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, uthi impilo isizaba nzima ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyadanisa, shocking news kubahlali bakoBulawayo leZimbabwe jikelele. Besikhangelele ukuthi khona maybe njengoba vele onamagetsi ehlupha, sicabanga ukuthi ngeke kule improvement enye eyenziwayo. Kanti sesinanzelela futhi ukuthi khona sesibona sokule statement esithi khona kuzaba wesi. Asizwisisi ukuthi kanti abantu ngale Caribe, ngoba iminyaka yonke isikhathi sonke kuhlala ngani kukhalwa ngokuthi amanzi akusela manzi laphana, akusela manzi. Pose siyakwenza njani? Izakhamizi hayi, ngibona ngani ngodaba lolu asuze maybe lisiphathe kahle. Besikhangelele njalo futhi sikhangelele ukuthi khona njengoba sisiya ku-festive season lapha ngo-December, ziningi izinto ezenzakala ezindlini lapha.
Umnumzana Bhekizwe Ntuli oqhuba ibhizimusi eKelvin North uthi amabhizimusi ayafa ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu, ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama, ezinjengama-drink ukuthi ube usemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo azabe emisa ukuthi amafriji ethu asebenze. Njalo singakhangela njalo ukuthi amagetsi lawa nxa ehamba sithenga i-petrol kumbe i-diesel yama-generator, ngenye indleko ebakhona ebaphezulula le esiyijayeleyo. Okusho ukuthi kuzakhangela njalo kungene lasezintengweni zethu okuzafanele zikhuphuke.
Unkosikazi Nobuhle Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuzaba nzima ikakhulu ezibhedlela nxa kungahlala isikhathi eside kungela magetsi.
Kuyadanisa ukuthi akula mizamo eminye ebekiweyo ukuthi kungabi lento enje, okuthi ngabe kukhona okunye abakubekileyo okukhangelane lento ezinje ukuze kuvikele ukuthi kungabi lama hours amaningi kungela magetsi. Ngoba kuyadanisa ngesikhathi lesi esiyakiso sekhisimusi, izinto eziningi ziyonakala elizweni, khona kuvele kulobunzima khathesi, kuza kuba njani ezibhedlela?
Idamu laseCaribe yilo ebelipheka amagetsi amaningi elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lezinye indawo eziphehla amandla kagetsi. Idamu leli belisenelisa ukuphehla amandla kagetsi angaba ngama-megawatts phose amakhulu ayesithupha, i-598 megawatts, kulandele iwange yona ephehla ama-megawatts angamakhulu amathathu, i-300 megawatts, kulandele imunyathi ngama-megawatts alitshumi lanhlanu, i-15 megawatts. Kuthi iBulawayo leHarare okwakhathesi akula magetsi aphehlwa khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Water Authority yiyo eqondisa umsebenzi wokuphehlwa kwamandla kagetsi edamini leCaribe phakathi kweleZimbabwe leZambia. Ibika njalo ukuba okwakhathesi amanzi okufanele aphehle amandla kagetsi aseyehle ngesilinganiso sokwedlula okune ekhulwini, i-4.6%. Yengeze ngokuba okwakhathesi kufanele kumiswe ukuphekwa kwamagetsi eCaribe kuze kufike kuzibandlela womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakabotshwa abantu abangene endlini yokukhonza uNkulunkulu e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg kwele South Africa bathathela inceku zenkosi izikhwama ezilemali ama-laptops lokunye. Amapolisa atshele iStudio 7 ukuthi badinga ngamehlo abomvu abantu abenze ihlazo leli. Umfundisi Israel Ntshangase omele ibandla le-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg uthi izigebengu lezi ebezithwele izibhamu kazidubulanga muntu njalo kazithathanga imali yomnikelo. Ntshangase uthi zethusele abantu abalaliswe phansi kwathiwa befake konke abalakho emgodleni emnyama yokuthwala izibi. Uthi basele bethudibele bakhahlanyezwa izigebenga lezi ebezimbalwa. Lokhu ngokwesithathu ukuba izigebengu zingene endlini yokukhonza uNkulunkulu eJohannesburg zithathela abakhonzayo impahla etshiyeneyo. Kulabo bantu abaningi abadabuka eZimbabwe abakhonza eSeventh Day Adventist Church eJohannesburg Central. Asizwe uNtshangase ekhuluma ngodaba lolu.
Hey man, kuhle kufika nje abantu lapha nabangena endlini esabatheli khonza inkonzo on during divine hour. Bangena bakhiphe ibhamu badimanda amavelebo zabazalwane, bephethe ibag emnyama, plastic bag emnyama la bethi ayidobhe khona ama-cellphone. Badrapha-ke abazalwane babalalisa phansi and then bethethe ama-cellphone nemali ney'khwama zabazalwane yase beyaphuma bahamba njalo-ke.
Singathi abajanga muntu, abakhiphanga uvolovolo.
Abashanga muntu, abazange badubule muntu, amavolovolo bebaphethe nje bezange badubule mani.
Bebesithini mfundisi lawo kathi khona khonapho? Uboneni khonapho?
Mina bengekho, bengikwenyinkonzo. Ngifike salanye uma sengitshela umdala ukuthi this happened. So nase ngiyithola-ke indaba sebexoxa-ke ukuthi ngisenzeke lokho esekuqedakiswe njengamanje.
Yeyi, kuyakwenzakala khonokho endlini yokukhonza abantu?
Hayi, isouth Africa kuyenzeka ngoba singabe sithathu thina njengamanje la eJohannesburg. Other two churches bawenzile ngibe sebefika-ke lakithi nakithi.
Singathi sebebotshiwe yini abantu laba kumbe lizokuthwala?
Abakaboshwa-ke cha, abaphonsa saphelele abakaboshwa.
Laba abakhonza khonapho abathathelwe ama-cellphone, bathathelwe izikhwama, lokho-ke lokho, bathini khonamanje?
Bathukile, obviously, bathuke kakhulu. Bonke nje basuke safike ne-counseling yebandla, sawenza-ke Sunday.
Singathi-ke yeqhubeka mfundisi.
Sazoprovida-ke manje ama-individuals i-counseling, ngoba sike-group counseling Sunday.
Yes, singathi-ke nxa sikhangela mfundisi khonapho bathathelwe ama-cellphone, okunye kuyini babathathele khona?
Cellphone money and two laptops. Ama-laptops ngawenkonzo babili. Of course, nama-bags kabomama bawathathile-ke na.
Singathi bekugcwele abantu abaningi khonapho?
Over 300 people ayibe lapha, close to 400.
Bese kuyenziwe khonokho kuthiwa yikunikela imali?
Yes, bese kwenziwe ukunikela. So lathi zange bayifune leyo mali.
Leyo abayithathanga?
Abayithathanga le cha.
Kungani bayisabile?
Angazi mina ukuthi noba mhlawumbe bengiyona i-emi yabo mhlawumbe, angazi.
Umfundisi Israel Ntshangase yisikhulumeli se-Seventh Day Adventist Church. Sixoxe laye ese-Johannesburg Central. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakwale Uganda usengezelele isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba njengendlela yokumelana lomkhuhlane we-ebola eziqintini ezimbili zelizwe lakhe ezeMubende leKasanda. Umkhuhlane we-ebola kubikwa ukuba usubulele abantu abedlula amatshumi amahlanu lanhlanu. Eleghana libikwa ngelinye lamazwe ahamba phambili emhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika ahlaselwe kakhulu ukubhubhudeka komnotho i-inflation ekusilinganiso sokungamatshumi amane ekhulwini 40%. Lokhu sokubangele ukuba isisindo semali yalelo lizwe iwe ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Izisebenzi zikaloliwe kwele Austria sezisungule uhlelo lwazo lokukhalala umsebenzi zifuna ukuba zingezelelwe imali ngemva kokuhluleka ukuvumelana ngesilinganiso okumele zengezelelwe ngayo. Abenhlanganiso ebona ngomkhuhlane wevukuzane e-Cancer Association of Zimbabwe bathi sesiphunga isilinganiso sabesilisa babanjwa ngumkhuhlane we-prostate cancer eZimbabwe. Lokhu bathi kubangelwa ikakhulu ikusilela kolwazi ngomkhuhlane lo osokudinga ukuthi kuqiniswe umsebenzi wokusabalalisa ulwazi lokuthi bangazivikela njani kuleso sifo kumbe udinga uncedo lokwelatshwa kusesemasinya. UMark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Abe-Cancer Association bathi bakubone kuqakathekile ukuba kuthuthukiswe umsebenzi wokusabalaliswa kwembiko emayelana nalesi sifo ukuze abantu bezivikele ngoba sesisiba yingozi uzulu engananzelele. Umnumzana Lavumo Makuriro fawali inhlanganiso uchasisa kabanzi.
About 80% of the cancer patients are coming.
Isimo sokuthoba minwe mibili ekhulwini sezigulane zemvukuzane zifika esibhedlela seziphuzi. Isifo lesi sesikusimo esibi.
Impumelelo yenhlolisiso yabohlangothi lwesiphala seZimbabwe National Cancer Registry uMakuri Rofa uthi iveza ukuba inani labantu elibanja ilesi sifo lilokhe liqonga elizweni.
We are seeing that the prostate cancer cases are increasing every year. And also we are seeing a lot of black males.
Sibona ukuthi lesi sifo silokho sikhonga minyaka yonke njalo sibona nabelisidisa abensundu abale 40 years kumbe 45 labo sebehlaselwa.
Uqhubekela phambili athi i-prostate cancer isihlasela njalo labensundu babesilisa beleminyaka engamashumi amane kusiya kwengamashumi amane lanhlanu kusiya phezulu njalo sesikhanya sidala umonakalo omkhulu.
Prostate cancer contributed 11% to the total cancer incidence. While is the
njengomzekeliso ngomnyaka ka-2018 i-prostate cancer yengezelela isimo sokulitshumilanye ekhulwini kusifo sekensa kuleli yaphinda engezelela isimo sechumi ekhulwini semfa yonke ebangelwa isifo sekensa.
Ngomnyaka ka-2018 inani lababulewe yimvukuzane seliphose lafika kunkulungwane ezintathu 2743 ikatike isilinganiso sokulitshumi ekhulini labo bebulewe ngumhlobo we-prostate cancer. Udokotela Thandolwe Nkosi Makhubaza osebenzelana lehlanganiso ePadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi ukusabalaliswa kolwazi kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo bafundisana labesilisa bonke abagoqela izifundi zemakolitshini bebanikeza ke ulwazi kunye lokuthi bangathola usizo ngaphi.
Silawo ama-centers izibhedlela esisebenza lazo especially sijonge i-Mount North leHarare. Silama-centers ama-facilities awesibhedlela esebenza lawo.
Othi lama-clinic abesilisa athiwa ngama-men's clinics lawo aphatheka kulolu hlelo ethi obaba kabebe lomkhuba wokusebenzisa izibhedlela kusaselesikhathi bengagijimeli imithi yesintu abangelaqiniso layo.
Khathe siyabe sikhangele obaba ukuthi babe ngabantu abaphila bephila kahle besebenzisa izibhedlela bili bayandisa obaba ukugula ezethwale inqola sesiyinqola sesiye esibhedlela ubontehle zenqolelo wazithi ubaba lo ugule waze wathwalwa kumbengele phakathi kwebharaveli.
Umnumzana Wakson Magwara okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust uthi ukusilela kolwazi yilo udubo olukhulu njalo luyingozi.
We encountered about 3 cases where people died 3 days after being tested.
Sake sahlangana lezo zihlakalo ezintathu lapho abantu abathathu balahlekelwa yimpilo ngemva kwensuku ezintathu nje kuphela bebanjwe bele prostrate cancer.
Uthi ujabuliswa lusekelo abaluthola kugatsha lwezempilakahle olusenza benelisa ukufundisana labesilisa phezu kwalolu dubo. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control and Prevention ethi izibonakaliso zeprostate cancer zigoqela udubo olubhekana lowesilisa lapho-ke efuna ukuchitha amanzi, ukubona igazi kumchamo wakhe, lobuhlungu bamathambo omzimba. Incitshi zithi lesi sifo singeneliswa ke ukwehliswa kumbe ukuvikelwa ngokuhlolwa lokwelatshwa kusaselesikhathi. Ukudla ukudla okwakha umzimba, ukulolonga umzimba okuthiwa ngama-exercises, lokutshiyana lemikhuba efana lokubhema ugwayi kumbe ukunatha okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke FIFA World Cup 2022 eQatar.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eWorld Cup eQatar, amaqembu amakhulu aphuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Imoloko ngiyakuqala kumaqembu ezwekazi le-Afrika unqoba kulimdlalo ngemva ngokunqoba iqembu le-Belgium 2-0 izolo. Kwathi namhlanje emini eleGhana lalo linqobe i-South Korea 3-2. Uheza Jesus Banda usethulela lolo daba.
Imidlalo yamkelwa ngenjabulo enkulu ngabeZimbabwe. Inenge lesithi lokhu kwenza babe lesikhathi eside behlezi lemuli zabo bezilibazisa bendawonye bebukele imidlalo le kumabona kude. Omunye setshona endlini lemuli yakhe ngumnumzana Morten Ngwenya, wayengumsekeli kamgcinihlalo weqembu lenguqu le-Highlanders.
Inguqu le okuthiwa i-World Cup sisihlanganisile nje thina njengemuli. Uyazi umuntu wayehambe ethiwo umfazi siyani kathe sibona lemuli yethu labantu abethu. Uzabona igame kade mnandi kakhulu, igame yeGermany leSpain abadlale kuhle kakhulu, basijelisile nje uzulu wonke emhlabeni ukuthi hhayi nabanikazi bebhola. IMorocco yona kade ngelamabizo amaningi abantu esibaziyo abadlalayo iteam ye-Afrika, kodwa idlale kuhle kakhulu.
Umnumzana Brighton Moyo uthabumanzi ngemva konqoba kweGhana 3-2 isidla eSouth Korea.
Senjabule kakhulu bakuthi iGhana iwinile, senjabule kakhulu athi iAfrika kwekhanti siyaphumelelayo. Hayi, ngijabulile kakhulu. So iMorocco nayo isiwinile layo, isingenile of which siyaqhubeka siyaphambili.
Amaqembu amakhulu kwezenguqu usegenqulwe ngamaqembu amancane kulimdlalo osomanzi abantu abaningi. Umnumzana Omega Sibanda, ingcwethi echubukula ezemidlalo, uthi amaqembu amancane adlalisa abafana abancane yikho benqoba.
Itshintshile ngoba amathimu lana awakuthiwa amancane amazwe yiwo adlala okumangalisayo. Ungakhanya iSaudi Arabia elabafana abancane and babuye World Cup, abakhotshwa ngukhotshi e-Africa uRena wakhotshi iZambia thathi i-AFCON lo wakhotsha le-Côte d'Ivoire. Ungakukhangela khona lokuthi ziperforma nje labo-USA, o-Argentina labo-Belgium labo-Germany. Mina ngokubona kwami imbono yami bayehlulekile kakhulu ngoba lokho besebenzisa ama-players amadala, lokho kuthiwa amadolo asavumi ukuthi badlale ibhola, bayehluleka.
Unkosikazi Sabelo Sibindi ngunompembe wokuqala wesifazana weZimbabwe okutshaya impembe kumdlalo wenguqu. Ubonga iFIFA ngokukhethwa kwakuqala besifazana ukuthi batshaye impembe kwimidlalo le eQatar.
Kuyabongakala sibili, sesikubonile iFIFA isizamile ukuthi ithi ibise omama labo ukuthi babe khona kuleyi stage. Siyakubongela kakhulu, kodwa sithi nga kuyenzeka sibone omama abaningi labo bephiwa ithuba elokubana babe kuleso stage. Sesibabonile onompembe bangikhona, kodwa sithi bangenza ngcono kulalokho abakwenzayo. Abanye bakhona bangenza ngcono. IFIFA iyenze ukuthi onompembe babe consistent.
Lanxa imidlalo ijabulisa uZulu, inengalenelisi ukuyibukela ngenxa yokuselakala kamandla kagesi ahamba kwezinye izikhathi bephakathi kokubukela i-load shedding. Umbekezeli Masuku uthi uzwa buhlungu engaboni ibhora.
Amagesi ayahamba kakhulu, ikakhulu njengathi emagogo ngapha vele ahlehambe ekuseni senze ukubukela ibhora kwesesikhathi ethawuni kumbe ebhawa nxa i-generate light lakho vele akuchazi ibhora kwesesikhathi limnandi uzibukelela wena endlini.
Elinye iqembu le-Afrika iCameroon yenze 3-3 lele Serbia, kwathi iGhana yathaphuza eSouth Korea 3-2. Kukanti iBrazil sidibene kwamanje leSwitzerland, umdlalo ususiye emaphethelweni. Namhlanje ngo-9 ntambama iPortugal inqikelana lele Uruguay. Ngimele Studio 7 ikamela mu-Ezra Jesus Banda.
Siloko zikudaba olufanayo, babikwa bebaningi abantu abathi babhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni yalonyaka ye-World Cup kwele Qatar. Omunye wababheja kakhulu ngumnumzana Mfundani Ndimande ohlala elobhengula West kobulawayo.
Lisezi njengoba kungama-World Cup onala ukuzama nje inhlansa uyakhangela lawa ama-od laphana ukuthi kungenzani, ubone ukuthi ithimo ubone ukuthi ibhori alibekelukelayo, ngabona ukuthi kule thimo oyinanzelelayo ukuthi ngawina uhamba khona ngale ezindaweni okubheja khona uyifakele imali ithimu liyana. Kodwa phela i-risk le thimu esayenze zabo-finance kukhangelwa o-risk labo-return, so i-risk ingaba nkulu kakhulu ukuthi ube-return inkulu kakhulu, kodwa ungaziwa phela sekufuna abantu abale nhliziyo ezikumelayo. Ungafaka imali yakho yonke sungathina siyilungelayo, sesilepho kunandulelwa laziwa thina siyi-addict yakho, so kuyathipha kakhulu kunto lokho.
Wena singathi la uyabheja sibiloku mangalisayo, so akusitshela ukuthi sometimes uyabamba kumbe uyabamba kumbe hatshi?
Hayi, mina ngiyake ngibambe duke ngibenhlampi yamaswazi lapho ngithe ngabheja khona. Hayi, ngiyabamba, angibhejeli igeme engiyibone ukuthi angiyizwisi. Ngiyabona ukuthi namhla kudlala le lale ngiyabe ngibona ukuthi amathimu angikhona sibili ngiyawazwisisa, or ukuthi ngangifake imali yami hhayi ngiyayithola sibili nabaphansi bangenele sibili kuncediseke ngibambe sibili.
So singathi nxa sikhangele sibili ubheja lapho uthe ubambe khona sibili, uyabe ubheje ngemalini njalo besithola malini? Wena phela uyazazi ezomnotho le.
Mina kahle kahle ngithande ukufaka yona le idola bese ngifaka amathimu amaningi. Usually the number of teams owafakayo le return yakho iba nkudlanyana sibili, ikakhulukazi ngafaka ama-odds angananzima. Uyathela itike nakho ufake idola ngiwafaka amathimu afika 6-7 yabe sengithathi ukuthi khona le kubo 3,000 kuboyi, kodwa mina nokuwafaka bemalutshwane ngafaka labe ne-4-5 akwanisakile ukubamba o-50 efikisiteyisa ngedola.
Kusho ukuthi phela kuyadlaleka ya?
Ye, hayi khona kuyadlaleka, kufuna isineke nokulandelela njibe wazama aqembe engoqi lapho ukuthaminzwa.
Ye, kodwa abanye abagcinise be-addicted lokhu ukuthi vele sitshona khona ngale.
Ye, hayi kwenzakala mfokamtembo yende into ebhahe kakhulu lapha koBulawayo. Ngingasikhangela ngahamba khona phane kubomozi laba-Africa Bet noma ngasiphi isikhathi selanga kuthola kulabantu okutho ukuthi sekulabantu asebesebenza khona sebevukela ekuseni vela basayile emsebenzini, umsebenzi wabo sekuyikhonokho sebetshona khona liviki yonke siyaye bebhizi sebengena kumabhiza phela kuningi okubhejwayo la sebhora kuphela bangena kumabhiza banjeni kulawana abathi ngama-virtual soccer adlala kungelabantu sibila beqiniso abedlala kungabepopayi.
Lo ngufundani Ndimande obhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni ye-World Cup kwele Qatar. Sixoxe laye eselobhengula West kobulawayo. Umbiko esisanda kuthola khona manje uthi iBrazil inqobe eleSwitzerland 1-0 emdlalweni ye-World Cup. ULivetalk namhla sihlolisisa umncintiswano we-World Cup owenzelwa kwele Qatar. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Abamela izigaba ezijiyeneyo edale lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe, i-national budget yomnyaka ozayo. EliZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Kumncintiswano wemidlalo yenguqu ye-World Cup eKatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lisa umthembo sithemba uGibbs Dube vilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.